isehlakalo esibi kakhulu ukuthi abantu ngensuku zalamuhla bezezithala, kodwa kuvele kungumkhuba wayo yona liphathi ingane ukuhlala nje itshaya abantu. Ngiyabona imiphathi sikhula ngokuyikhulela ngepolitiki, yona isuka ibisisebenzisa umdlalo kuyimpenzi. Kugalele ukuthi into enjalo ngaba ucile umkhuba wabo lokho.
Udlakela lolu alusoze lwenze na lesabe ukufinyelela ezinye indawo ezivele zisaziwa ngodlame oluvelela kubandla leZANU-PF.
Ye, udlakela lona luvele luyethusa, kodwa hhayi akusethusi kakhulu. Into ezivele siyazi ukuthi bazayenza, sizadinga la indlela ukuthi sisebenze njani endaweni zolezo. Njengokutsho kwakho nje, abantu udlakela nje balesaba, akula muntu othanda ukulimala, othanda ukudabulawa zindaba zepolitiki. Kodwa singazeke siyekele sithi thina asisasebenzi ngenxa yokuthi abantu laba balodlakela, ngoba ukuze baphume phela embusweni bakhitshwe, udlakela lokuzoluphela kumele bakhitshwe. So lokho kusenza sizimisele kakhulu ukusebenza siya phambili, sikhampena kuseyafika ukhetho. Sithemba nxa ukhetho solufikile, abantu baza kubona okumele bakwenze ukuze baqede udlakela lolu.
Ilusondela nje kancane kancane ukhetho, Moyo, awuboni udlakela lolu ludlondlobala yini?
Kuvele kunjalo, nxa kuzoba lokhetho eZimbabwe ikakhulu lokho kwaba leZANU-PF kusukela ngo-1980, udlakela luyakhwela luye phezulu luyaphakama. Yikho esikwesabelayo khonokho ukuthi nxa ukhetho lokho lusondela, labo bazabe lokho bekhweza iindaba zodlame. Kodwa sithemba umhlaba i-SADC, umhlaba wonke we-United Nations sobe kubone kakhulu lokho. Sizabacela, siyabacela ukuthi bekukhayelele elinye ilihlo, bengavumeli abantu bezibaze bahlutshwe bebahlupheke. Kumele abantu bakhululeke benze intando, yinto yalwelwayo. Nxa ukuthi ilizwe likhululekile kuyawuthi ukuthi umuntu ukhululeke ukuthi akhethe into ayifunayo.